Njani basakazi bakaStudio 7. Hayi, siyakubona lokho kwenziwa yi-MTC. Kodwa sizama ukuthi ke sikhuze lo baba lo mafa, umagalela mafa lo. Shuwa ukuthona esithi yeyi lokhuza, imakhuphu usetshenziswa yizanu kakathiyane lo makhuphu. Ulokhuza uchamisa wakhe lo nguye owona izinto, nguye oli-detector, nguye owathamba wafundiswa ngumgabe ukuzondaba yabantu. Iqiniso yena umakhuphu umbeka ngaphi? Nje umakhuphu vele is the senior of, uyi-senior kuchamisa. Nguye laye othanda umbuso. Why lokhu eqina lokhu esithi hey alliance, hey malokhuze. Magalela mafa lawa awukhangeli ubone kuhle ukuthi umuntu lo uchamisa laye uvele kalunganga laye ngomunye umgabo wesithu ngenye izano laye nale xa usithi umakhuphu izano lo uchamisa laye uyizano xa ungakuvuki lokhu lisithi yebantwini akuqedakali into eliyenzayo elizweni leli nje libambelela abantu kumele kube le-opposition elengqondo ezasebenzela abantu
hayi le i-political direction efuna ukuthathwa lapha ngama-MDC lawa hayi ngathi isisimangaliso sivile. How can you fail to tolerate each other? Look at uJoshua Nkomo managed ukuthi abone ukuthi hayi into ziyabheda had to sign i-unity accord le-ZANU PF lina ukuthi libambane lehlulane liba ngezikhundla hayi lina ake lizame ukuhlala phansi.
Injani basakazi labalaleli beStudio 7. Mina ngifuna ukubuza uMadali njalo lo othi yena abantu bangabele kube kukhuluma leGugula Hundu abakhuluma ngamanye amamasakazi ayenzakala eChiatso vele ukuthi kathi uvele uzama ukuthini khona kahle kahle kumbe anga-elaborate ngoba akuzwakali lokho kutsho nxa isithi abantu bangabe bekhuluma ngamamasakazi eGugula Hundu bakhuluma ngamamasakazi eChiatso hayi kezwakali lo baba lo.
Salibonani Studio 7. Nabubonga abalaleli basemakhaya. Hayi, siyajabula ngenhlelo zenu elisithumelela zona esizizwayo lakho konke nje okukhulunywayo. Ikakhulu ke mina into engithanda ukuthi ke sikhulumeni ngayo sifake ingqondo zethu kiyo. Indaba le MDC. MDCT DC Alliance. Ngiyezwa lapha sikhathi zonke abantu be-MDCT bayakhuluma, abantu be-MDC Alliance bayakhuluma, kodwa laba nombuzo engithanda ukuthi abantu be-MDC Alliance bamphendule wona. Nxa ulo mongameli we-MDC Alliance wayesithi umakhuphe li-dissident, wayechaza ukuthi abantu liyaye likuke likuhlalele phansi likukhangele khona ukuthi kathi nxa wayesithi umakhuphe li-dissident wayekhulumani. Lona ibala leli elithi dissident lisakhumbula yini ukuthi lazalane emathebeleleni? Madoda avukana emaqandeni la, linanzelela into zenu lezi elizilandelayo lezi ukuthi zisiphatheleni kusasa. Lingalandeli ukudla, lingalandeli ukuthi lapha kulesinkwa, kodwa licabangele abantwabenu bakusasa ukuthi kuzakwenzakala. Ngicabange sizintweni le yokulandela into zabo MDC lezi, ngilalele kahle inkulumo dissident ukuthi nxa wayesithi dissident wayechaza ukuthini. Laye nxa engayizwa le nto akasichazele ukuthi wayechaza ukuthini nxa esithi dissident. Ngiyabonga.
Cela uhulumende avule imingcele, sifuna ukuphuma elizweni akula kudla. Sifuna ukuphuma elizweni akula kudla. Sicela uhulumende asivulele siphume sihambe. Sibanjwe khona ukuthi uvalile imingcele, akavule i-Bedbridge border. Sasifuna ukuphuma elizweni thina. Dala sihlezi lapha kudliwa lutho la, ungadinga ukudla kwezinye indawo. Siyacela phela ugovernment asivule.
Linjani Studio 7? Basakaza bahle. Sibonga mhlelo zenu lesinikeza zona. Ngumama Esalkaz Moses akobulawayo, sibhethe e-Country Park. Mina ngithi kanti umakhuphe lo uzamani vele, siyahlangana laye ngoDisemba kuma-elections. Bengahluphi nge-alliance, bengazihluphi. Bahlukumeza nje azinxa ubona vele ukuthi awula lutho olwenzayo. Kodwa ubhizi ahlukumeza abantu, wadliwa waphuma le-zero zakhe. Kwena kufuna ukuthi ibizo le-alliance lezamnika abantu, kakhohlwa sahlangana laye kuma-elections. Bengazihluphi abantu be-MDC Alliance.